amakholwa lonyaka ngoba enelise ukubuthana ezindlini zokukhonza uNkulunkulu. Bese kuleminyaka emibili besehluleka ukubuthana ngekhefu lePhasika ngenxa yokumemetheka kwegcikwane leCOVID-19. Umfundisi Kelvin Mpofu owebandla leChurch of Christ ngomunye wabathokozela ukuba benelise ukubuthana lonyaka.
Nxa sikhuluma ngesikhathi se-Easter sikhuluma ngendaba yokuvuka lokufa kwenkosi yethu Kristu uJesu, lapho esijabula khona njengamaKristu sihlangene siyikhonfesingesindawonye sikhumbula leli langa esathola insindiso lokukhululwa oyebubini bonke lemandleni womubi uSathane. Yisikhathi esihle kakhulu. Okwenziwa esiphambaneni, umsebenzi owenziwa esiphambaneni ngoJesu Kristu, yiwo umsebenzi esiza ngawo, sizothokoza ngawo, ngoba kwakufanele kufe thina, kodwa yena wangena esigabeni sethu ukuthi thina singabasindisiweyo. Iselebrate umusa wenkosi esiwubonayo ngalokho ukufa kukaJesu Kristu.
Elinye njalo ikholwa unkosikazi Priska Dube uthi balithakazelele kahle ikhefu lePhasika loba umnotho umanikiniki eZimbabwe.
Ikhefu lePhasika libe yisikhathi sokuthi siphumuleke, siphumuze ingqondo, siphumuze imizimba, sibuyele emabhayibhilini, siyehlangane emabandleni, njalo sibonge lezulu elinileyo from iviki lephelileyo kwaze kwaba namuhla ngeSunday, and kube yisikhathi ade silokuthula generally, and I think abantu abaningi loba bengakwanisanga ukuthi betravel out of ama-big cities, but generally abantu bakholisile iPhasika ngoba it was quite, and maybe because izimali zangkhona ziyahlupha, that's why abantu abaningi singakwanisanga ukuthi sitravel.
Unkosazana Tanaka Murerwa okhonza eRoman Catholic Church uthi balithakazelele ilanga lePhasika kodwa hatshi njengemvama.
Masikhangele umnyaka ka-2022 siyabona ukuthi usibuyisele emuva vele endleleni esivele sisenza ngayo inhlelo zethu zebandla leKatholika ngesikhathi sePhasika, lapho sikhumbula khona ukufelwa nguJesu esiphambaneni. Njengathi thina amaKatholika siyananzelela ukuthi isikhathi sePhasika isikhathi esiqakatheke kakhulu sibili ekholweni lethu, ngoba sile mcimbi embalwa esiyenzayo eyokukhumbula ukufelwa nguJesu esiphambaneni, okuyikhona okuyinsika yokholo lwethu, lapho esikhumbula khona ukuthi uJesu wasifela esiphambaneni ukuthi izono zethu ziyithethelele. Sile mcimbi ehlukeneyo esibalayo, kuba le sonto lamalala, kuba le Christmas, njalo siyaba kula malanga esilala khona echurchi sikhuleka silindelwe ukuvuka kwakhe esiphambaneni. Ngakho-ke ngo-2019, ngo-2020 la ngo-2021 asenelisanga ukuthi siyenze imicimbi leyi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Kuningi okwenziwa nguZulu ngekhefu lePhasika. Umnumzana Samson Moyo uthi ikhefu leli lonyaka belingelamali, amabhizimusi ebephansi, lemitshado ibimbalwa.
Ngama-Easter sikwazi ukuthi kuyaphithizela kule mishado, but ngingakutshela ukuthi lokho kusileyo kwenza umotikalithi ukuthi no-TV, but kuthiwa yi-Easter. Nge-Easter, every Easter Friday, Saturday, Sunday, Monday, idolobho lengebeleka ngomahuta pipi mutazijama huta abantu beshada bekhoisa, but kathesi akula ngethumsha oyiwosibhayila out nawubizinyamaflawa. Ngathi akhangelela iziva, iziva zangukwena bangaka bakwanza ukuthenga amaflawuzi, but isho ana ntu akwanza ukuthenga iziva amaflawuzi ngoba bazivele baphakathi kobunzima. Kathesi zithi zingazikhangela le mpupha ithi ikhwelile 10 kg nayezilobu $3, $7. Not a joke. Umuntu acabanga ukuthi ayothenga into kungena iflawuzi 10 kg. Lasezimali akasengikhona.
Unkosikazi Nokuthaba Mbuyazwe uthi ikhefu lePhasika ulidlale esenkonzweni, uthi amasela amthwalise amagabha avuzayo.
USathane, khona nginanzelela kathesi imoti leli tshaya amawindi lapha, bavulala bayivula kwasethwa ukuthi kade kudinga imali manje kwase ngikhuqa khona apha amankazana ashiwa phezu kokuthi ngilizana lokuthi ngifuna ukuyilungisa lapho engayitshayelela khona ekuseni yonke kasiboni khathesi usamfana sefuna ukuphuma nxa igidi uthi ufica imotana sasagcwele phansi.
Amakholwa amaningi emhlabeni wonke jikelele ananza ikhefu lephasika ngendlela ezitshiyeneyo. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle luthi akulamuntu obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo bangamachumi amabili lane 24. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5462 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.